ende kusegcekeni ukuthi uhlupho esibalale ukuthi kulabantu abakhuluma into abangayenziwa esikhanyele ukuthi ukuma kwenza ukuthi uthini into iphelile, kodwa ngesibona ngathi bakhona abantu abavumayo bona ama-Israel bevuma into abangayenzi. Besifisa ukuthi nabana amaPalestina beGaza bona bawise into bayise phansi, kodwa bona befuna ukuthi kuthi kube yintshukuthi yokuthi nabana nje babesebishinile bona manje siyalokhu sebeqhubeka bezinto khonokho kubuhlungu.
Yes, sikhangela lapho ukuthi kuke kwaba lokukhulumisana kwamisa impi okwesikhatshana. Ubona ngani kungaba lula na ukuthi kube lokukhulumisana okuzamisa impi ukuthi hayi kuhle kuphele laphana?
Eqinisweni nxa sikhangela umhlaba wonke akulampi esiyachethwa umbobo kumbe yachethwa ngamamisayili kumbe yachethwa ngamabhomba. Impi zonke yebo kuyaliwa kutane ngembobo kwenziwe konke, kodwa impi zokungakhangela ukuze zigcine zibezibido kuya ngokukhulumisana. So qaile ukuthi iy'ngqeda zombili lalabo singathi thina ngomlamulankulu basondele eduze izingqeda zombili bakhulumane lapho. Impi eyindlela yokuthi ngoba nxa ukuthi izamiswa yibhobo kumbe ngamabhomba kwenzakanye kuzaliwa for the next 10 years lokuliwa. So into enkulu ikuthalisana phansi kuyenzwane kube nomlamulankulu ongathathi hlangothi unokuqongozela lokhu. Uhlupho sibala umlamulankulu abantu hlangothi nomlamulankulu asozathi hlangothi foza xaye babiza kunyanya izinto ebona ukuthi ziyahlonitshwa iy'ngada zombili, yikho kuphele okungenza impilo yana ifike ekugcineni.